Abenhlanganiso elwela amalungelo abongi eZimbabwe Nurses Association bethule umbiko othi kusakhulunyiswana lohulumende ngodaba lokuxotshwa kwamalunga ayo umsebenzi. Uhulumende ubikwa evuma ukuthi uphosisile ngokuxotsha abongi umsebenzi, njalo nxa bengehluleka ukuvumelana bazakhweza udaba lwabo emthwethwandaba. Omunye wabakade beseCity Hall, unkosikazi Mabel Sibanda, uthi ubejabule kakhulu esizwa ngelokwelatshwa kwabantu kungelambadalo ngoba engatholanga usizo esibhedlela.
Iviki eliphelileyo besihamba esibhedlela sithi siyadinga ukwelatshwa, kodwa besuka siba lokudana kakhulu ngoba ade singatholi ukwelatshwa, amanesi sithi akustrike. Khathesi namhla besithabile sisithi njengoba singasekwanisanga ukuthi selwatshwa, abanye imikhuhlane engikhona idinga ama-antibiotics ukuthi belatshwe, besesithabile sithi sizawelatshwa mahara njengokuthenjiswa kwethu ukuthi namhla esitholi kuyabe kuselatshwa mahara ngamanesi la, kodwa silokudana kakhulu ngoba ababuyanga. Sitshone sihlezi sihlalelize kungela lutho olwenzakalayo.
Isibhedlela sempilo sibikwa besiqale izolo ukuqhatsha abongi. Udokotela Solwayo Ngwenya uthi baqhatsha abongi abangasebenziyo labatshiya umsebenzi.
Kathesi uhulumende uthi abantu kuqhatshwe omongikazi abaqeda isikolo ekade bengakazuzi imisebenzi, labo mongikazi asekuthiwa baretayayo asebengani bakhulile. Yikho kusukela izolo lanamhla bekuqhatshwa esibhedlela omongikazi laba.
Ungwenya wengeze wathi abongi abaxotshwe umsebenzi uhulumende uthi bazadinga ukuqhatshwa kutsha, ethi njalo isibhedlela sempilo asilahlekelwanga ngumphefumulo ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabongi lokhu.
Labani omongikazi abaxotshwe umsebenzi uhulumende usebabhalele incwadi, kumele abafunayo ukusebenzela uhulumende njalo behambe besayina lezo ncwadi, babhale ezintsha incwadi ukuthi sebefisa ukubuyela emsebenzini, uhulumende ukhanya uthatha. Ngakho ngiyakhuthaza kakhulu abantu ukuthi babuye emsebenzini basayine lezo ncwadi ezifunwa uhulumende baqalise umsebenzi. Kodwa into ethokozisayo ukuthi CNN siwuvala kakhulu ukuthi abantu bengafi bengashiyi ngendlela engalunganga. Yikho akula bantu ababhubhileyo okungabe kade kungafanelanga babhubhe esibhedlela.
Imizamo yokuthola abenhlanganiso yabongi yehlule ngoba bebelokhe besemhlanganweni leziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.